atisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle, siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesithathu mhla ka 15 kwenkwezi 2019. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ususa umnumzana Joram Gumbo esikhundleni somphathintambo kahulumende obona ngamafutha ezimota lomlilo kagetsi.
Ngingazi ukuthi isizathu esisona esimgqoke esenza ukuthi bemkhiphe kuyini, kodwa ngicabangela ukuthi ikwehluleka kokuthi iZimbabwe ibe le-fueli nje.
Kulabanye abantu abathi basekela okwethulwe yinduna uNhlanhla yamaNgwendiweni kothi uhulumende weZimbabwe uyehluleka ukubusa.
Yena ngokwakhe uMnangagwa uyakubona ukuthi uyazesibekela, ngoba elokhu engenile impilo zabantu sezibenzima okuphindwe okumangalisayo.
Sebebaningi abakubandla lama-Democrats eMelika abafisa ukuncintisana nomongameli Donald Trump kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse umnumzana Joram Gumbo esikhundleni somphathintambo kahulumende obona ngamafutha atshiyeneyo kanye lomlilo kagetsi. Umnangagwa owethule umbiko lo izolo kusihlwa uthe uGumbo usezasebenzela ehofisini yakhe. Isikhundla sakhe sesithethwe ngumnumzana Fortune Chasi obengumsekeli womphathintambo wezokuthuthukisa izakhiwo. Ababona ngokwenzakalayo bathi uGumbo ususelwe ukuthi uyehluleka ukuphatha kahle uhlupho lokusilela kwamafutha ezimota kwele Zimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Gumbo kanye lomnumzana George Jalamba, isikhulumeli sikamongameli. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Ngqondobanzi Magonya, ingcwethi kwezombusazwe.
Ngingazi ukuthi isizathu esisona esimgqoke esenza ukuthi bemkhiphe kuyini, kodwa ngicabangela ukuthi ikwehluleka kokuthi iZimbabwe ibe le-fueli nje, ngoba abantu bathwele nzima, yabi lapho ifueli ekhona iyadula. So ngileqinisa lokuthi imbangela yokuthi bemsuse kusikhundla sokuthi abe uminister we-in charge of i-oil procurement yikho khonokho okubangeleyo. Singazi njalo nxa kulokunye, kodwa ngibona sengathi nxa bemsusele ukuthi uyohluleka umsebenzi, kumele ukuthi sikwamukele.
Ye, kodwa sibona ngazani lo ongenileyo kambe engenza ongani kumbe sithi izimanga yini ekudingela amafutha emota?
Uyabona Dube, amafutha emota akhona emazweni nalayo wona agebhayo. Esingakwaziyo eZimbabwe ukuthi kanti khona vele okwenza ukuthi siswele amafutha kuyini, ngoba i-foreign currency eZimbabwe yayithola sisebenzisa i-US dollar, yokuthengwa ngayo crude oil kuzela kumazwe labo ayiwona ayembayo. So ukukhona okuyimbangela ukuswela okwenza siswele amafutha eZimbabhukwini, yikho kumele ukuthi sibe kwazi, ngoba eqinisweni siyakwazi ukuthi amafutha eZimbabhu angena but kafike ezimoteni zethu, adlule besiyawathengisa eZambia.
Pho-ke kumele kukhangelwe ngaphi manje lapha Baba Magonya, ngoba kukhanya abantu bathole nzima kakhulu lapha?
Kangiboni ukuthi umnumzana yena lokhona nalabalana bonke ilizwe ukuthi kukhona abangakwenza. Ilizwe lathi selifuna izandla ezintsha, zifuna ubuchopho obutsha, zifuna abantu abazimisele ukuthi besebenzele abantu, hatshi ukuthi besebenzele imuli zabo lezikhwama.
Kwini ongakwenza Baba Magonya, wena nxa abantu bengakubiza bethi Magonya nanti ilizwe lungisa sibone?
Into yokuqala mina Dube engayenza nxa ngaliphiwe ilizwe leliyana, ngikuthi ngibone ukuthi umthetho welizwe uyalandelwa. Umuntu owebayo uyabotshwa, ukhanjiswa ejele. Okwesibili, ikwehlisa amandla kuhulumende esiqongweni, ngiwase ezigabeni esithi devolution. Angizokulidevolva ilizwe leliyana into 10 provinces, ngiyalidevolva into 2 provinces. Hayi akho kwe-5 lokhu abakukhuluma, into 2 provinces, iMatabeleland leMashonaland. Ngizinika amandla iprovinsi zona ezombili ukuthi zirane umnotho wazo, kodwa kukhona lapho eziyabe zihlangana khona esiqongweni, lapho engiyabe esiyabe sihlezi khona, you know, as national leaders. Kuningi esingakwenqabela ngokuthi sikwehlise, sehlise amandla ayezigabeni ezimbili, hachi 5 liya bakhuluma ngayo le ezimbili yikho ngibona ngani kunganceda dube ngoba linganika abantu ukuthi bezilungisele isigaba sabo lihulumende osesiqongweni libe libatshela ukuthi imali yonke liyikholekthayo ama-taxes eliwakholekthayo ezigabeni zeni la sifuna ukuthi ligcine 75% i-25% kayibuye ku-central government bese sifaka imithetho eza kwenqabela ukuthi abantu betshontshe ngoba inkalakatha yenkinga esilayo yi-corruption Dube i-corruption yiyo i-problem esilayo number one kuleyani lizwe kulandela ukungalalelwa lo kungalandelwa komthetho lakhona ukuthi lamhlanje ningangacabanga ukuyabopha uDube nxa yewona uDube ngiyambopha kodwa nxa kona uSibanda uSibanda kangimbophi ngoba umngane wami
lo ngumnumzana Mqondo obanzi Magonya ingcwethi kwezembusazwe kulabanye abantu abasekela okwethulwe yinduna uNhlanhla Mangwentiweni othi abantu bahlupheka okumangalisayo kwele Zimbabwe ngenxa kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wehluleka ukubusa ngemfanelo abakhulume le-Studio 7 bathi kuliqiniso ukuthi uhulumende kamnangagwa uyehluleka ukuguqula umnotho welizwe inkulumo yenduna izondise abalandeli bakamnangagwa abathi ukhulumele eceleni omunye wabasekela induna le ngumnumzana Dingumuzi Khumalo odabuka esikhosini
iqiniso laphana ukuthi uhulumende nalowo owebandeli busayo unozondo kakhulu labantu bemandebeleni ikakhulu laba abavusa amehlo ababonayo ububi bakhe ababonayo ukwehluleka kwakhe bonabo bantu babathandi yikho ebabumbela amacala induna uNhlanhla Magonya umuntu olesibindi umuntu obaziyo ububi bakhe ongabufihliyo ububi bukahulumende yiyo nje kuphela into ayifelayo kakukho kunye
ye kodwa ngase sikhangela ke baba Khumalo ungathi ke khona kwakwethu leyo kade kumela kwethule kumbe uchapha umngcele walapho kumele ame khona
hayi kachaphanga umngcele induna yibo abanikazi bezigaba njengokutsho kwakho uhulumende nsuku zonke kodwa yena nxa eyabe bona ukuthi okuqondileyo yikuphi khonokho uyabe bonele isi-community yonke ngoba yibo abaphathi bezigaba akubonileyo sibili kuyinto enhle eqondileyo induna ithi yona emaplazini ngale ikakhulu kuntaba zinduna kanye lapho kule ntaba yezinduna khona yindawo ehloniphekayo indawo elembali yabantu besindebeleni ngakho ubona kufanele ukuthi bona labo abaphethe amaplazi wona lawo babe yibo abahlala emaplazini kungaze kwathiwa kuzona ezo ndawo sekuyahlaliswa kutsha abantu ngoba kule mbali eqakatheke kangako indawo yona le ingagcina iphiwa abantu bokuza abantu abangahloniphiwe isiko lesindebeleni njengesikubonayo kwezinye izindawo
kugcine
sekuphathwa ngendlela engayisiyo ehloniphekayo
ye siyakubona konokukhumalo kodwa-ke nxa sisikhangela futhi okunye ongabe kukhunywe induna yikuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kungani uyazehlulekela nje ngakho ulakho ukuthi abantu bamhlamukele khonokho kungazani kuzondisa uhulumende ayisikho yini
kodwa-ke khonokho kungazondelwa nje kuphela ukuthi kukhulunyelweni kodwa iqiniso yilona lelo njalo ngitsho la yena ngokwakhe uMnangagwa uyakubona ukuthi uyazehlulekela ngoba elokhu engenile impilo zabantu sezibenzima okuphindwe okumangalisayo akula ngitsho lokukodwa okuhamba elizweni okusobala ngitsho la kusalukazi sisemakhaya ukuthi hhayi lapha kulokho ehluleka okukhulu kakhulu ayisiyonto yokuthi umuntu angayiphika nje kuphela ukuthi kukhulunyelwane ngoba iqiniso ukuthi kwenzakala kuye wonke umuntu
yes ngathi la ufuthelene nje
kakhulu ilizwe lonke lifuthelene hathi ukuthi abemandebeleni kuphela wonke umuntu uzubuhlungu njalo ubuhlungu bangikhona bukhwela nsuku zonke
umnumzana Dingumuzi Khumalo udabuka esikhosini sixoxe laye ekobulawayo umnumzana Victor Matematanda umsekelo umphathintambo kahulumende obona ngezomvikela uthi induna uNhlanhla Mangwentiweni kumele alibambe lingajoni
Ikomiti yedale leCongress kwele Melika ebona ngokwenzakala kwamanye amazwe AUS Senate Foreign Relations Committee ijayela ihlombe ilizwe leSouth Africa ngokuquba ukhetho olubalulekileyo. Abakukomiti le bakuqela umnumzana Chris Coons okubandla lamaDemocrats labanye bakhe umnumzana Cory Booker lomnumzana Tim Kaine. Ibandla lamaRepublicans limelwe ngumnumzana Todd Young lomnumzana James Rich. Bathi ukhetho olwenziwe kwele South Africa luveza ukuthi ilizwe leli lokhu liqhuba owakufiswa yilabo abalwa impi yenkululeko belwisana lenketa betshabi yabamhlophe. Bathi bazasebenza kahle lohulumende kamongameli Cyril Ramaphosa ukwenzela ukuthuthukisa amazwe omabili kanye lokuqinisa ubudlelwano belizwe leSouth Africa leMelika. Ilizwe leSouth Africa lathi likhululeka ngomnyaka ka-1994 labuswa ngumoyi uNelson Mandela. Umsakazo weZBC ubika ukuthi icelele MDC elikhokelwa nguNkosazana Dokozani Gubhe selicele igqwetha umnumzana Love Mo Maduku ukuthi alonde isinqumo esisanda kwethulwa ngumthethwandaba othe kumele kuqhutshwe ukhetho olutsha kubandla leMDC kulandela ukubhubha kukaMnogeni Tsvangirai owayekhokela ibandla leMDC T. Umthethwandaba wekhodi uthi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri kabakhethwanga ngemfanelo nguTsvangirai ukuthi babe ngabasekeli bakhe. UNkosazana Dokozani Gubhe usesithi nguye owakumele angene esikhundleni sikaTsvangirai. UMnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo eVictoria Falls okhangelane lamapentsheni. Uhulumende uthi abantu abathiya umsebenzi baqilwa okumangalisayo ngamakhampani aphatha imali yamapentsheni. Lokhu kubikwa liphephandaba leChronicle. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthakazelela ukuhlangana losomabhizimusi umnumzana Gwande othi upheka isinkwa esifika inkulungwane ezinhlanu 5,000 ngelanga edolobheni leGweru esebenzisa ingqoloyi elinywa kwele Zimbabwe. Umongameli Mnangagwa wethule lokhu enkundleni yeTwitter kukhasi lakhe likamongameli.
Le yi Studio 7 lisizo siphuma ngapha e Voice of America e Studio 7. Soku isikhathi senu kunamba ukuthi lisithumezele imlayizelo yenu lingakhohlwa ukuthi lithumeza njani phela. Lisithumezele ku WhatsApp unombolo 801-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abantu bathini namhlanje.
Ngibonga ukukhokha kwenu ehlelweni lanamhlanje ngendaba yamagetsi. Indaba yamagetsi le ilohlupho njengakithi thina uZulu ngoba asilalwazi okwethu yikutshelwa ukuthi sobunje basitshela sebesenza njengakathi sivele amagetsi angikona bakhuluma ngawo kawakho avele kawakho sebeqalisile ukuwahambisa ngikhona besitshela malodwa khona siluzwa thina ukuthi kuthiwa ngamanzi ekariba ukutheni ukutheni kodwa navele sesikwazi ukuthi konke lokhu kubangelwa yindaba zokubuswa kwelizwe ngobana ilizwe lethu okwakhathesi kalibuseki ngoba ungakhangela ukuthi bona abezisa imisebenzi yabo bafuna ukubana besebenzise i-forex imali enjengama-use kodwa kuZulu batholiswa amabhondo nalawo kathesi kasasebenzi ukuthi bakwanise ukuyathenga into zabo abazifunayo ukuthi basebenze into zabo zikambe labo kufanele bayidinga imali i-forex ebhenki. Ibhenki bayatshelwa ukuthi imali kayikho kumbe baphiwa imali eyelimithiweyo oyikho kwenza la magetsi abasibawona abe malutshwane. Njengabantu bezimbabwe sizijayele ukuvalwa sivuma sibe sekuthiwa amanzi ekariba kasekwanini uni kungaba liqiniso lokuthiwa amanzi siyehlile ekariba kulaqini indaba ekhona ngezepolitiki yindaba ekhona la amanzi ekariba agcwele okungekhuyo lapha imali i-forex iyusa yilo elingaphiwa abantu nokuthi ngakade kusenza kwathiwa ibhondi liphume namhlanje kusebenze iyusa akupheli inyanga liyabona amagetsi segcwele ngoba sebethola imali ukuthi bayenza imisebenzi yabo ihambe kodwa ngendaba yaleli bondi leli selihluphile kodwa ungahamba loba ngapi kanti sebenzi kanti esetown ungahamba ufuna uthenga isigqoko ifoni konke ngamayusa kuphela but bona bayalalokhu besithi iyusa ibhondi kalisebenzi kalisebenzi lomsebenzi walo kasisawubona
sanibonani basakazi abahle abestudio 7 yase-Voice of America ngithi lami ngilibingelele njalo ngilibonge ngomsebenzi wenokusakaza indaba eziliqiniso esingazizwayo kweminye imisakazi siyalibonga kakhulu ngalo msebenzi eliwenzayo uNkulunkulu abe lani sibili mina nginguThomson Dowera ngikhuluma ngingapha ewange enumber 5
salubonani salubonani abalaleli be-studio 7 hhayi ekusheni khanje ngiyalibingelela nje bomama ngifuna ukulibonga lomsebenzi omkhulu elawuyenzayo okwisiyelusa thina sibe lokho esikhona kathesi yini nje layenza umsebenzi omuhle kangaka ngiyabingelela umama wami sibili unarozi yena usemberengwa endaweni yemberengwa hhayi ngambona nje bengilayo last 2 weeks so hhayi besile sikhathi esihle kakhulu hhayi saba lokuthaba kakhulu okubonana labazali lezihlobo zonke hhayi ngiyababingelela nje bomama esibafunayo ngomama bomelayo labantwana sifuna bomama nje ngoqatha ngoba umama wami ngiyambona ngoba ngabukhula sibona esiyenza umsebenzi omuhle lakade siyangisabe ukuthi ngimenzele izinto ngiyamenzela izinto kakhulu ngaba khona last week hhayi le nkomo sibili ngahlaba badla elihlobo kwaba le sikhathi esihle esi-right kakhulu so ngiyabonga ngiyabonga kakhulu
sikhangele ezwa kwamanye amazwe inhlanganiso ye-Freedom House ithi ohulumende abaningi kuzwekazi le-Afrika balemithetho evimba ukusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa inhlanganiso le yethule lokhu izolo kusihlwa inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende wakwele Venezuela wabulala abantu ngesikhathi betshengisela emigoqweni besithi sebefuna uhulumende omutsha hatshi okamnumzana Nicolas Maduro. Umanyano wamazwe entshonalanga oye-European Union uthi kumele kume ukulwisana kwamalecacha lamasotsha kahulumende kwele-Libya. Amalecacha la afuna ukususa uhulumende embusweni. Kuhlandla leli-ke esikhangela-ke ngabantu abatshiyeneyo othi-ke sizwe ukuthi lamhla silobani ngizokuthi silobaba uThami Mgwagwayi. Zulandaba lamhla-ke esixoxa khona labantu-ke abatshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele silobaba-ke uThamu okagwayi uzibiza ethi ngumalume malume kunjani
ngiyaphila Dube angizibizi ngithi ngumalume abantu bangibiza bethi ngumalume
awuboni-ke malume lona vele ibizo lakho vele lonke kuthiwa ngubani malume
kutho ukuthi mina igama lami lonke kuthiwa nguThamsanqamoyo nguThamsanqamoyo
udabuka
phuma eGwanda laphana ngizalelwe eGwanda ngakhulela eGwanda laphana emhlubulweni wasemanama
esuthwini ngale
lakhathisa
ye akusiyela ukuthi khonapho-ke ekhona ungaphi
lapha ngikhona Dube ngiyanithanda ukuthi ngitshengisitela abantu into kuseduze lasezulwini ngisendaweni okuthiwa kuse-Toronto eCanada
kunjani khonapho
no kuyaphileka Dube
yeyaphileka
mpela amangamazi
awusitshela ukuthi wenzani khonapho
lapha ngikhona hayi ngiyasebenza Dube njengomuntu olemuli labantwana hayi ngiyasebenza ngisebenza ku-food industry kutho ukuthi ngi-production manager ine meat and seafood processing facility
yes ngathi ngiwephela otshaya ama-beef lento njalo usithumezele phela
ya ngayo yonke umhlobo wenyama wonke ubuzwa kimi lapha Dube
ye akusitsheleki ukuthi okunye ongani uyakwenza kwini
Dube ngilaba bathi ngesilungu bathi ngama-social influencer or social commentators njengomuntu nje okhule ekhuliswa yisalukazi esakonkala ugogo umankala ngingumuntu lwana olothando lwabantu Dube
ye siyabona sibili kule Thami live lapha kusitshele ukuthi yini lokho esikubona ebulenjini be-Facebook lapha
kukhasi lakho leli.
Dube into engayinazelayo ukuthi ngathola ukuthi abantu bakithi sisabalele umhlaba wonke la. Ngathola ngananzelela ukuthi isizungu sisibulele Dube. Ngase ngibona ukuthi njalo isizungu sisibulele kunjalo ngananzelela ukuthi kulama problem amaningi asehlelayo njengabantu abase diaspora. A main one being ama divorce rates lama marital problems nje sikelele. Lokukhulisa abantwana ngase ngicabanga ukuthi no kahle ngivule ikhasi elizahlanganisa uZulu kandaba wonke abantu bakithi bakamthwakazi together ukuthi sizame ukuthi sibonisane sibambane sikhulisane sincedisane ukuthi kathi imizi yethu singayiqinisa kanjani ukuthi kathi kuyini esingakwenza ukuze silungise si-avoid ama-divorce rates not only that Dube lesizungu yazi phela Dube kunabantu abaningi abahlala umuntu ehlale eyedwa engelamuntu engelasihlobo
ugcina ukhulumisana nemduli ye kunjalo baba ugcina ukhulumisana nemduli yabo
ye ngase ngisisi mina no kahle ngifake ngisungule ikhasi leli kwenzela ukuthi abantu bafike lapho bathole umuzi wokugwedisa umthunzi ukuthi laba bazizwe besekhaya nxa bexoxa labanye abantu uyayibona indaba Dube
hayi ngiyabona sibili indaba kodwa isikhathi sethu sesisiphelile akuvalelisa uZulu khonapho-ke tama
ngiyabonga Dube ngokumfaka emoyeni ngivikelela uZulu wonke ejikelele uZulu kandaba
ye siyambonga kakhulu-ke uTama umalume okagwayi khona ngale-ke eToronto
ikhathi kuthiwa i-Asakhane Live abangabe belalela bafuna ukulandela Asakhane Live ijoyine khona phana lezasithola
ye limzule sibili Asakhane Live kufacebook libe limxhume khona ngale kusetshenzwe siyabonga kakhulu-ke Tama
ngiyabonga Dube
Wohlandla esihlolisisa ukwenzakala kwelemelika namhla sixoxa ngokhetho lokudinga ukuzancintisa umongameli Donald Trump ngomnyaka ozayo. Sokulabantu abedlula amajumi amabili afisa ukungena kukhetho lolu bekucele lamademocrats. Kuzakhethwa oyedwa kuphela ozancintisana loTrump. Akesizwa umnumzana Phitizela Ngcobo odabuka kweZimbabwe ohlala eMelika ekhuluma ngodaba lolu.
Mina ngombono wami ngikubona kuyinto enhle isizathu kuyukuthi abantu bayathola abantu abaningi abokukhetha kibo njalo kutshengisa lokho abathi ngesilungu yi-democracy in action siyabona thina ekhaya into enye esihluphayo ukuthi abantu abakhokhelayo bahle begcotshwe kungaba lo munye othi laye uyaphikisa usezondwa nxa ekwelinye ibandla sokuthiwa ye uthunyelwe yilabana nxa engalwana sokuthiwa uthunyelwe ngama-CIO ikanti into enhle ukuthi abantu bababuye ebantwini bencintisane abantu bekhetha umuntu abamfunayo mina ngithi loba kungaze kube yi-100 kumbe bangaki into enhle ngoba abantu basuka bezikhethele umuntu abamfunayo
ye kulabanye abathi kukhanya baningi kakhulu ngakho-ke nxa bebaningi kangaka kutho ukuthi enxa abantu laba bayamesaba umongameli Donald Trump so inkoko lokuxoze loku nje kambe kungabe kunjalo
mna ngombono wami kusho ukuthi abamesabi kathi umuntu nxa umesaba uyazigenga usithi nantsho lonke liyahle lidlalele khathana kutho ukuthi bonke babona ngani hhayi bazizwa amandla labo bengambamba bamba uTrump wakhona yikho befuna ukumthathela isikhundla sakhe
kodwa-ke nxa sukhangele sibili ebantwini bonke laba ubona ngazane ongani ulo mkantsho sibili ukuthi angene ukhetho lukamongameli njalo anqobe umongameli Donald Trump ngabe ngubani
hayi leyo indaba ezima kodwa ngombono wami isifiso sambe ukuthi sike sithole umuntu ongumama oyinkokhetho haw kambe sifa siyahlala sikhokhelwa ngamadoda amalanga wonke so zakhuluma obusesifisweni sami iqiniso ukuthi ngibonani owayengumongameli owayengumsekeli ka-Obama uBiden hhayi ngani uqinile kodwa amfisa lalo umama bamthi ngu-Elizabeth Warren ngoba nguye umama osekhulume ngingathi osebuye lama-policies ukhuluma ngama-policy emfundo ukuthi abantu lapho abantwana abaningi bahambe ezikolo baphuma benezikweleto ezinkulu ema-universities uthi yena kumele abantu befunde mahhala so siyibona ipholisa le njalo abantu abamnyama lapha omama abamnyama kuthi abaningi bakhona bayafa nxa besipha abantwana ezibhedlela lapha nxa bekhululeka yena usethe khona izibhedlela mazibanje ukuthi indaba omama abantu abamnyama besifa nxa bebeletha abanye laba beminye imihlobo bengasi nje abantu abamnyama so mina ngizakhuluma kwisifiso sami ngifisa ukuthi ngabe siyathola umongameli owesifazana u-Elizabeth Warren
ye kodwa abantu kwele Melika bazimisele yini okwamanje ukuthi bakhethe umuntu ongumama
okwalapha abantu abaningi bekhunya abaningi abathanda umuntu ongumama sikubonile ngo-2016 kuhillary clinton even namanje hhayi abaningi bakhona bangani abakakukhwabithi ukuthi umuntu ongumama uyakhokhela kodwa asazi engxe kungatshintsha
kwenziwa kwini khona ukuthi abantu bengani abakukhwabithi kangako
kulalokhu ngiyesilunga abathi yi-patriarchy uyabona abantu abazala bakhulelwa lapho kubusa khona obaba esikhathini esiningi besaba ukutshintsha izinto ngahlale khumbula ukuthi abantu abangobaba yibo abayenza khonokho. So i-patriarchy ikhona yonke indawo emazweni wonke, umhlaba wonke, abantu nje bathanda ukukhokhelwa amadoda wacanta amadoda yibo abalesifinde, yibo abalamandla.
Kodwa-ke angaphuma-ke uWarren omjoyo abe nguye okhethwe ngama-Democrats, kambe angamlahla phansi uTrump yini?
Hhayi, uyamlahla phansi. Ngingavele ubone simkhetha lwana. Asomama wokudlala lwana, ngumama olomkantsha, ngumama owaziyo izinto, ngumama okhulumayo. Kodwa ngisho nje sikhonokhokho sokusiba nzima khwapha ukuthi yona i-patriarchy yakhona leyo izasebenza okungakanani. Ngoba uTrump phela yindoda ethanda ukwethusela and abantu abayethusela abantu bayabathanda esikhathini esiningi. Inkunzi ebhongayo phela leyana idlala engu-Trump.
Umnumzana Phithizela Ngcobo udabuka kule Zimbabwe, sixoxelaye eseMaryland khonapha kwele Melika. Yes, ke sibone-ke ukuthi abantu bathini lapha-ke enkundleni yeFacebook kwi-VOA Ndebele. Ukhumbulani Dlamini uthi livuka njani basakazi bethu be-Studio 7 sihamba nani namhlanje. Kuzobuya-ke uMandla Gama uthi amavuko bafowethu. Siyabongakhulu-ke Mandla Gama. Okwamanje lo Pamela Khumalo uthi sengikhona babadube. Kodwa-ke othi singene-ke silithi chake umculo ka-Charles Banda nangikhonapha.
Ingoma eyinye okuthiwa nguZulu Zulu Vuya, it's a traditional song esikhule ngayo vele thina sikhula kuhlatshelelwa iZulu. Ngayenza ngenye i-vision, ngasebenzisa i-creativity yami. Iyo ingoma engani yahlabusa la ku-album okuthiwa Ngindebe Zakho. Ngakubonga ukuthi siyathanda ukuthi bonke abalandeli bethu, abalandeli beSunduza, abalandeli bakaCharles Banda, AK Mahlaba, siyalincusa kakhulu kulo msebenzi esihamba ngawo, because mhlaka 24 and 25 May sizobe silo msebenzi omkhulu eBulawayo Theatre, siperforma ishow okuthiwa ngu-Adventures of Robert Moffat, ekhuluma nge-Scottish missionary lenkosi uMzilikazi, kubonisa isiko lakudala uMofathi esiza leBhayibhili, bexoxa loMzilikazi ukuthi ulangena njani iBhayibhili, njalo uMofathi simqakathekisa because nguye owaguqula ulimi lwesilungu walufaka kuTswana iBhayibhili lakhona.
Siyabonga kakhulu-ke ijaha leli uCharles Banda, singake hluka nothi sikhangele kwade kukhokhela namhlanje. Umongameli eMasomnankakwa usesuse uMnumzana Jola Mgumbo esikhundleni sophathintambo kahulumende obona ngamafutha achiyeneyo lomlilo kagetsi. Kulabanye abantu asebesekela kakhulu-ke okwethulwe yinduna uNhlanhla Mangwe Ndiweni usesethuselwa ngukhulumende ukuthi ukhulumele eceleni. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalelisayo wonke isidube.